Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021. Igama ngontungami linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Uhlelo lokuhlatwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo.
Udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi badala udubo, bangadala udubo siyechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo.
Ibandla lezanu PF lithi selimise uhulumeni mende ukudiliza izindlu zabantu anti zakhiwe ngaphandle komthetho. Ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa yeCOVID-19 bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ube abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1749. Asebebanjelwe umkhuhlane sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasikhombisa 47,284. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 534,906. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe.
Indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku lokuthi bahambe bayehlatshwa laba lutshwala abangabe bezwile ngalolo hlelo. Kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa. Okunye njalo sikuzwayo ukuthi lakuma-centers khonapho idosi esikhona ile yesibili i-second dose eyokuqala selokhu yaphelayo ayikatholakali ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa. Kungakho-ke yona le second dose ekhona kuthi ukuthi abazayihlatshwa yilaba abahlatshwe okokuqala, abangazange bahlatshwa kuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
Ndingathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information. Lezi zinhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi lemhlangano engenziwa. Kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama sanitizer, ama mask, so yezo zinto ezinzima kakhulu okudingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East, lapho ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Life, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu ikudiliza impilo zabo kanti njalo ikungabi lesihawu. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentatheli zindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Siqoxelo lwelamalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Udube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi badala udubo, bangadala udubo siyechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo, bakhohlwe ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo. So khathi sokuzathiwa uhulumende nguhulumende olalelayo ozulana nabantu kodwa kungamanga, bebevele befuna kufike khonapho. Alubana bebeqinisile ukuthi hayi misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona nabo asebadilizele izindlu babadile indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye. Yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zonezo abazayo yizitendi abaye sabona ngo-2018 if no-2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile. So ikuvalwa amehlo nje, bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo. Baqala uhlupho sebuya namhlangane sebesolve problem yakhona ukuthi zithaye izandla, izani ivele injalo.
Idale labaphathintambo bakahulumende elecabinet libikwa lizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba. Ubona liphuma lesinqumo bani?
Kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu, kungani bengazange bahle benzisa inqumo sonke esesilinda ikhabhinethi? Ikhabhinethi sizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu? Ngamandlwane wona lawa. Yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lwezane ipolitibhuro lulamandla ukwedlula ikhabhinethi. Yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa kucabinet ukuthi cabinet idinde ivume yikho esibona khona kulodubo khona apa akulanto enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumendo lalelayo njengoba bengichilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizele izindlu zabo ngoba ukwakha izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakho na kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu bazihorela amabond ukuze uqodelela amabond wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ungaphuma kababhadala abantu laba abadilizele izindlu zabo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ababesebenzela amahotela edolobheni leVictoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19. Basebephiwa imali eyincosana nje kuphela njengempentsheni. Bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqatshi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa. Uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwetheka lelwa kwelizwe. Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-coronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abaningi asebehlatshiwe. Kodwa labo ababesebenza kuleli dolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe bona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engama-40 kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola angama-500 kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo.
From the beginning vele kukhanya akulanto eyahamba right, but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma sokukhanya ngani i-company was right. Lokho vele it's totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke zona lezi azenziwanga yabo. And then thina futhi umuntu owamela unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unit onke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona. So sesiwuhambisa ku-labour code. Labour code iyo-ke kathi sezaba le-final say like bakhona laba like i-management. I-management yeyabe indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labour code. So i-outcome yangonilo ke ngakaphumi.
Manje selizathatha manyathelo bani
okomsebenzi vele azeselashungulo ukuthi thina we can go back emsebenzini or vile asisila ndaba lakho loko lapana. Sesiphumile lapana. Tina what we want to be paid okungcono because we have worked for these people. We want to be paid lati ama packages are decent. Can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than $600, $700 my friend. Lawa you see about such kulama hotels amanye like Stanley Livingstone. Umuntu osebenze kumbe almost 8 years uyabona umuntu wenzile kazi kade bezuza izimali zabo ezinhle. We can't compare okokuthi like lapha kule Standard Living Stone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethi half of your salary times number of years. Just imagine That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Ai, ukutunga kukompea lukweti so, it's embarrassing. It's embarrassing, I was. So, labana ngali, there is no complaint. They paid well, very well, standing living stock. They paid very well. Yako, manje, tina ngali ukuti sivile nzirin zile, we don't dream of going back there. We don't dream. Tina want to be paid ama packages, different packages. Ukwakatisi, you know, they just call these ama, abantu ama trainees, they are using ama trainees, you know, mostly. They are calling ama trainees. You have a sentence, so I mostly got this kuna ngali. Ngakungani ungaba busy. They call ama trainees, now we have a sentence. Those people, they don't complain, you see. They don't complain even when we have a sentence. Some hours, ama nengi, they don't complain. Because when I complain, when then they will tell you, ah, siyaku misa, siyaku lokusi. Yabon, siyakati lokusi, niyaku contract yaku, yabu. That's what they are doing, those people. So, now, don't mind about them, ngali. Safuni vile lokubuyela now, but we have started, some of us, we have started doing our own things, yabu.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemise umsebenzi eVictoria Falls. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yezimu live ithi owesifazana we-MDC Alliance unkosazana nesayi Marova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcekeni lendizamtshina eHarare. UMarova wayelande ukuyahlangabeza umnewabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ lonathi o bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzibazela atshengisa ukuthi ngabalawo umkhuhlane we COVID-19. Sogu iskati sembigo yenu.
Sayona alwampagampaga alpagas tutusiri tienidinye namcha mzatago ngayo jani ngayizavarwa umonzora umlanga kwa yinto yinye umonzora unutatama vota kisa wakandisa uzani kizani za winajaro mwama vota mtisiti ya za wia uzani hawezo tatu umonzora umonzora umlanga kwa mbaya swanana na babantu swanana uzwa usiri so wonka mavoti za wia uzani ama vota mtisiti nina zeri mpe na winyoga inyoga inyoga uzwanana resita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke hayi ngiyaphila I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamxotsha company party ngoba vele kuyiparty yamashona leyana kuyo uma Khaliphani Phugeni kuyikuthi sebekugijimisa sebekuxotsha baba bengakuxotshanga ekhaya ikhaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP uma ungenza kumqondisi MRP uzoba susekhaya Khaliphani mina nguzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho nalana owakukhulumileyo kodwa mase uxotshwa khona lapha silokukhaya la ikhaya i-MDC awukho ekhaya ikhaya lakho lilako MRP bese siza kulo othi mhlawumbe makungahlangana umqondisi lo Chamisa bazokhiphizana asifuni thina lokho kokuthi kona kuthiwe khona uChamisa lo umqondisi bafanele bahlangane ngoba uChamisa uzothi mayeze fika la angahlangani nomqondisi afune ukuphatha yena uChamisa uzofika afune ukuphatha so asifuni umuntu ozodisturb umqondisi lapha khona yena umqondisi is our president for MRP at least mangabe ukuthi uChamisa uyabefuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba iGarden Boy kaMqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi manje ngaba iGarden Boy kaMqondisi uChamisa hey ha siyabonga
le ndaba zekhaya le inzima kakhulu le inzima mpela ngoba kathesi sokuvaliswa ukuthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngo yonke eqedwe ukuqotha abantu sokuvaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe South Africa ungathi arejisi umntwana kezimbangwe beki ufuna imali engangenkomo yini konoko ilizwe linjandeleli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayakuthi siyapolitika zinangqondo zonke ezenziwa yabana abaphathi bethu kunamanye vele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umntu asingabantu sonke kodwa lapha kunokucwasana ukuthi kulomhlobo nje kulomhlobo nje ngento ezingahambiyo khathe sesikhombelana sikhatshana ngoba mose duze ngakompleni uyabulawa la bazafa abazanga akula umuntu ozozefela so yena into nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje izwe leli sifuna ukuthi lidatshwe phakathi ngento zenza ukuthi abantu bonke babalekile kuziwa one side kudlwabanye balamba ngithi yini kona lokho okukhuluma ngusibanda eplumtree ngiyabonga noma ungathi maphosa kuyafanana
Salibonani, salibonani, mthokazi omhle. Magumba mani omhlaba lapho elikhona. Khulu wami Ndlovu angikhohlwa nekophulula umuntu omdala. Umalumekazi wami konaphana. Unakamika. Ngithi njani, ngiphile ngenkosi, ngiyabonga. Umsekazi uma ufika kuleyo ndawo. Insiza, bakhona abantu. Kunabhedize kwami, malume, sasitshovi. Nothandazane uChuma. Kwesivalo-ke sibangani. Ngiyabonga lonke ephupu ngendawo abathi kanjalo dandanda siyabonga sekazo ungani usungenile kakhulu ebantwini besicabangile emadorobheni nje hayi ngani makhaya landiwazi umsakazo ngiyabonga ngithanda thandiwe umoveni ungwenya izigcine seyisef iCovid ikhona madoda umoveni ungwenya edaluka awee
ithi abanini belizwe sikale linkululeko ithi abanini belizwe sikale linkululeko sonke sithi panda kaunda Joshua Nkomo sikale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikale linkululeko Iti abanini belizwe sikale linkululeko Iti abanini belizwe sikale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Muna macha hautwa kopiti.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wase-Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni se-Tigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kubikwe izintatheli zindaba ze-Associated Press. umsakazo we Voice of America wona uthi abaphathi ntambo bamazwe achiyeneyo akoqela ele Melika bahlangene eRome kwele Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova zeICC emazweni achiyeneyo akoqela aseAfrika. Singene kudaba lweMelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqoba ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Ba wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi yakhe awukuthi kwakungela bufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena kasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana lomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avele azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlulwe ngomunye umuntu. Usaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esenzele intshukuntshu le esiyibonayo eqhubekela phambili. Lokwezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhethweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aguguzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into leyana eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindle iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesiya sigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lasemerika ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekane oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya kukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona minjali. Iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo lama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi. Ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanale abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe uye wabuyela bench ku-drawing board wayahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe lezi ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango besenza into yabo yama-Republicans bephakathi endlini. Andibona ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa into yinye. Okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nxa bengathi bayambuyisela ngithemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezitshiyeneyo. Aba besebenzela ama hotela e Victoria Falls bagunyulwa ngenxa ye coronavirus vathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.